mina lo ukuthi ngidlala kuyilo ukuthi ukukhanya ukuthi ngabahambile namhlanje ngesandi azayo uya ngolesibili uphinde futhi ahambe ngolesithathu ayebuya ngolesihlanu ilanga lakwamgqibelo yilo kuphela singabe sikhangele ukuthi avuye khona athone khona. Okumele sikunanzile futhi uthi ukuthi abaningi bazile kumbe abazwanga khonapha kulapho kulo supho khona ngoba ngananzela ukuthi i-message lezi sikhuluma ngazo sizithole ku-WhatsApp abantu abaningi abasavula ama-documents lawa ngantwazi amabhandle amaningi kumbe kuzwe thine kade singantwazi lamabhandle kumafoni ngoba i-council isukuke lo supho lokuthi iyathembela ukuthi abantu bonke balama-smartphones abavele bengelawo ama-smartphone angikhona uyafika ukuthi kusasa laphamba kusasa umuntu yaloke ecabanga ukuthi amanzi akhona so ngenzeka kusasa ngizie ngithulula amanzi anambe ngithela ngawo ngibe ngiqeda ukuwathula abe sihamba wesukhuthaza kakhulu i-council ukuthi ngabisa umbiko phambili ulandele walowo mbiko kodwa ngangicanga ngasawulandele kuyaphambanisa abantu
lokho elukhona lulani uhlupho lokuthi abahlala eziqongweni bengatholi amanzi lanxa bemele bawathole
kakhulu bakhona abantu abasebenza ama 3 weeks ngakhangana for instance lapha kobulawayo endaweni njengephumula east indaweni njengephumula east sila futhi abavela amathathu bengela manzi sengengabathinta laba becounselini ku-WhatsApp group yabo baphendula ngize ngikhulume labo bake bayaletha amalanga amabili amathathu kodwa ngananzela iphumula east kakhulu ku-ward 19 isebephila ngamabhawuza akulamanzi kawaphumi lolokhangela isigaba zonzana babuzana la engafakaza ngoba nguye ukhansela wendawo yena kuyani kube sekuthatha indawo eziphezulu eziyangabophumula south ngale kibongwalongwalo lakho amanzi nake ngasavukake ebusuku ngabo 11-12 beyanqamekela kuyade kusise ngasekho so lokhu lohlupho nalo njalo hlala sikhuluma ngalo emhlanganweni yethu emahholo sasikubike khona ukuthi kanti kwenziwa kuyini ukuthi indawo lezana zingatholi manzi ikakhulu lezi ezidansileyo baye besithi pumping system yabo kayela manzi ngoba akuncedi ukuthi umuntu ethi ngumhlaba wobulawayo engatholi manzi avele empompini kumbe lale ngalalanga egquthile limbele ukuthi amanzi lawana awathayimele mbalinde kuze kube phakathi kokusukuza abuye la akhelele njengabanye ngoba vele basebenzisa amanzi abawathatha ezigubhini esingathi i-running water kabalayo ngoba bayaligcina ezigubhini
sixoxelayo i-council njalo bathi okunye okubangela konke lokhu ikucitshwa amahlayana kwamandla amagetsi
amagetsi kobulawayo nxa ungasatholanga njengathi ngapha lapho endihlezi khona ngasengasatholanga ngomgqibelo kumbe ngesonto kusiyathiwa imini yantambama ngomvulo kusiyafika kulesihlanu kuveleka kula magetsi ize siyacitha amagetsi so kungantwa nje into vele sijayelekile 5 kusiyathiwa u-10 11 ebusuku yikho lapho aphenduka khona amagetsi kodwa sikukhuthaza i-council ukuthi kanti kungaba njani ke babuye le-program badinga i-donor funding ukuthi ke babe lama-generator kumbe basebenzisa amasola singazi ukuthi ongasebenza ngcono kuyini ngoba amanzi vele kuzamela ponti singadiphenda ngokuthi izesa kayikho ngokubona kwami vele izesa kayiso ziyaba khona okwamalanga akho eduzane ngoba ungakhangela baya bekutheka ukuthi ikhalibha kakula manzi ngale wanje kuhlala kufile umthina lokhuyana ngakunjalo i-council sokumeke ukuthi icabange ngaphandle kwalokho ejale ukuwucabanga esingathi ucabanga ngaphandle kwebhokisi sungwa lathi sinje khona abasebesilayite ngamalayito lalawo esola kumbe sikhiphele ngamagazi
inhlelo ze-council ziyanceda yini ezokuthi nxa kungela manzi benzani
okuvamileyo kakhulu ukuthi ibhawuza iyabuya ngikhangele kakhulu indawo lena engibe ngakhuluma ngayo i-ward 19 ephumula east lapho esithi kakula manzi kodwa engingakwaziyo ukuthi amanzi lanabe enelisa bonke abantu yini ngoba ngiyambona ibhawuza eyodwa ngelanga ngelanga ngingazi njalo kumbe iyabe enelisa bonke abantu sikhanya ukuthi iphumula east indawo enkulu kakhulu lezinye iy'ndawo ezingabe zifuna amabhawuza abantu akathina bethola ukuthi lapho kufikela khona ibhawuza kuzokuthi laba abahlala kathaya lapho kufikela khona ibhawuza bagcina besiba le problem yokuthi ngasufika komakhelwane laphana umakhelwane azoza kuncede nsuku zonke ngoba laye ibhili laphana ngasibuya iza kuyimtshaya ngoba kathe sikhathi livumele ukuthi umuntu athole 350 liters ngelanga so nxa sokubuya abantu abaningi kakhulu laphana kutho ukuthi amanzi abo sebasebenzisile layo semtshaya ngangale kwakhona sesiba le penalty indawo ezilezibholane ezikhangana njengabomteta labonkulumane bangcono bona kodwa ngathi ungakhangela indawo ezinjengabophumula north vele kakula sibholane ngitsho lesisoda ukhangela iphumula east engele ezibholane ezimbili iphumula south engezelwe ezimbili zintathu yeweye ezikolo iyafika ibhawuza kabili kathathu kusiya ngokuthi ibiziwe ndingayibizwanga kodwa uhlupho lo lwamanzi kalo hluphi kuphela izindlu lapho kuhlala khona esingathi yimizi yabantu lezikolo kuyahlupha lezibhedlela kuyahlupha.